Kwizikadi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 1 nazibandlela New Year 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi siyakuthakazelela uba into yonke sivele siyicela kuNkulunkulu nxa eqashe kobulawayo okuhlangana wayebandla kuhle kakhulu.
Umongameli Emerson Mnangagwa izolo ungene inkonzo yokubonga lokuzinikela eqoqweni ibandla lenkonzo yokholo liye Family of God kobulawayo.
Ngithanda ukuthatha leli thuba ukwazisa uZulu ukuthi kusukusela izolo kuzofika namhlanje simatasatasa ngenxa yamalunga ethu angu-8 abotshiweyo izolo.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abotshwe izolo alokhu evalelwe enkambeni yeBulawayo Central Police njalo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa izolo ungene inkonzo eqoqweni ibandla lenkonzo yokholo lwesiKristu yeFamily of God kobulawayo. UAnastasia Ndlovu siphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa kobulawayo enkundleni eyeZITF lapho okuqhutshwe inkonzo yokubonga uNkulunkulu ngokunikeza iZimbabwe ukuthula ngesikhathi kuhluthunelwa owayengumongameli uRobert Mugabe umbuso ngabakubutho besekelwa ngabalwa impi yenkululeko. Ibandla leFamily of God baqoqela umkhosi phansi komkhankaso othi Faith for the Nation Campaign, banxusa amanye amabandla abalisa awe Roman Catholic, i-ECZ, iZimbabwe Council of Churches lamanye, kodwa ababuyanga. Umfundisi Andrew Taunashe owe Family of God ubonye umbuso kamongameli Mnangagwa emfanisa lo Joseph ethi sekumele aguqule ibizo lakhe lapho okulotambuzo khona afake uJoseph ngoba engasodubo ezweni kodwa bakhangelele ukubuswa okuholwa kusuka kuJehova okulokuthula okungelabandlululo lokuhlukuluzwa kwabantu. Amalunga edalele parlamente ebandla elibusayo inkokheli zomdabu labo kade bekhona kulumkhosi. UNduna Mtshana Khumalo ubonge ukuza kukamongameli kobulawayo ethi kuqakathekile.
Hayi siyakuthakazelela uba into yonke sivele siyicela kuNkulunkulu nxa eqashe kobulawayo okuhlangana wayebandla kuhle kakhulu.
Umfundisi uSaint Sibanda ngomunye wabafundisi abasuka kwezinye inkonzo okhonze lomongameli Mnangagwa ethi kuhle ukubona umongameli eqakathekisa ukukhonza kwamabandla okholo ahlukeneyo.
Kunani kuqakathekile kakhulu ukuthi ebuye siqeda lomnyaka njalo siyaqalisa umnyaka omusha ukuthi ezothandaza lamabandla ikakhulu ekhangelela ukuthi uNkulunkulu angasiza njani lomnyaka obuyayo. Kuqakathekile ukuthi umuntu ongumongameli aphakamise uNkulunkulu lelizwi lakhe.
Gura Charumbira osakhulayo ebandla leZANU PF uthe njengabasakhulayo bakhangelele ukubuswa kuhle kanye lokuvulwa kwamankampani kobulawayo.
Sina ngakonoko siyajabula kakhulu and siyabona ukuthi upresident wethu uyasithanda sibili and ufisele ukuthi iBulawayo ikukhumele ama-industry avule, ufuna ukuthi avule ama-industry. Sithaba kakhulu ngakonoko ngokuvakasha ukuvisita kwa-president wethu uComrade Emerson Mnangagwa Mnangagwayo, His Excellency.
Abenkonzo ye-ZCC labo bebekhona bajabulise umphefumulo ngokuhlabelela amaphimbo amnandi ngezigingqi ezehlukeneyo ngapha bethichimba kukhala iphansi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Kunjalo nje kulamalunga ebandla le Mthwakazi Republic Party abochiweyo ngesonto betshengisela phambi kwenkonzo engenwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kwabotshwa amanye amalunga aleli bandla abayisifica minwe mbili ngabebutho.
Ababochiweyo babalisa umnumzana Brighton Ithuthung Sibanda, umgcini ncebo we-MRP ozamela iBaitbridge kukhetho oluzayo. UThembelani Mfulongashi Mpofu ozamela iMRP eNkayi. UMalonde Nyathi ozamela iMRP eGwanda South. UKethani Nxiba Lendoda Ndlovu ozamela iMRP eMatopo South. Kukhetho oluzayo, uNkosilathi Ncube ozangena kukhetho oluzayo engukhansila weMzingwane. UMarshall Sibanda, uPetros Mkhize abakobulawayo loSehliselo Ndebele weMathebheleland North. Ababothiweyo babikwa betshaywe kabuhlungu ngabebutho phambi kukaZulu enkonzweni basiwa enkambeni yebutho ekobulawayo andubana basiwe enkambeni yamapholisa eCentral Police Station lapho abakhona kuze kube lamanje. Umongameli weMRP umqondisi Moyo ulandise udaba lokubotshwa kwamalunga akhe.
Ngithanda ukuthatha leli thuba ukwazisa uZulu ukuthi kusukusela izolo kuzofika namhlanje simatasatasa ngenxa yamalunga ethu angu-8 abotshiweyo izolo echurchi e-trade fair esiyatshengisela etshela uMnangagwa ukuthi kulezinto okusamele zilungise ikakhulu sikhangele iMathebeleland ngendaba yeGugurawundi lokunye okugoqela i-marginalization lapho abasuke batshawa khona libutho lama-youth ezanu kunye lamapholisa abathatha bahanjiswa eBread Barracks baze bahlale khona 4 to 5 hours bakhishwa khona ngama-8 ebusuku basiwa eCentral Police Station esikhuluma nje bakhona phana sishone khona phana kusukisela ekuseni kuze kube kathesi sesihambile ke lamaloya abameleyo ama-lawyers abameli akhokhelwa nguMaqhawe Mpofu onguye wesilaye okuzathi kusasa sokuyiwa ekhothi ayechallenja indlela ababotshwe ngayo.
Olwela amalungelo oluntu, umnumzana Efincube usole isenzo sebutho sokutshaya amalunga eMthwakazi Republic Party abakade betshengisela izolo enkonzweni kaMnangagwa ethi isisekelo sombuso siyabapha lelo lungelo njalo ukubhulwa abakwenziweyo libutho kubi kakhulu kubakhumbuza izolo ekaMgabe.
Abantu bonke balelungelo lokutshengisela ngaphansi kwesisekelo sombuso seZimbabwe. Bangatshengisela beqondise kupresident enkampanini ebaqhathileyo noma amasosha lamapholisa. Ngangabe mhlambe umuntu esesuke wangena lapha angafanelanga angene, lapha sengilinganisa, kumele athathwe akhitshelwe phandle, abesetshelwa ukuthi kahambe ngekhaya kumbe amele khatshana lalapho okuyabe kutshengiselwa khona. Akufanelanga abotshwa siwe emasotsheni kumbe emapholiseni ayetshaywa. Ithotsha ukutshaywa abantu into engavumelekanga ngaphansi kwalesi sisekelo sombuso isikhumbuza uMgabe.
Ukungena kukamongameli Mnangagwa embusweni encediswa libutho labalweli benkululeko kwamukelwe ngamanye amabandla okholo kuthi amanye hatshi kulandela ukuphatheka kwakhe ekubulaweni kwabantu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi bethi kufana lenyoka ehlube ikhasi ngeke uthi le ayikalumi bantu uyekele ihlale endlini ngoba ingakalumi muntu. Abangene inkonzo lomongameli bamcele ukuba abuse ngokuholwa nguJehova hatshi lokhu abakade bekwenza izolo. Lo ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga njalo Mandlovu. Lakhe sikudaba lunye umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi amalunga ebandla lakhe alokhu evalelwe enkambeni yeBulawayo Central Police akhangelelwe njalo ukumiswa phambi komthethwandaba kamantshi kusasa ekuseni. Umoyo uthi uzibonele ngawakhe ukuthi abanye bakhe balimele kakubi. Ikakhulu umnumzana Brighton Sibanda olemfanekiso emtshengisa elokhu elegazi kukawuso ayigqokileyo. Umoyo uthi lokhu kulandela ukutshaywa kwabo ngabebutho amapholisa abatsha bebandla lezanu PF kanye lamapholisa ohlangothi lwe-CIO. wengezelele wathi amapolisa alile isicelo segqwetha elibamelayo umnumzana Maqhawe Mpofu owe abameli Lawyers for Human Rights esokuthi baye kwelatshwa esibhedlela kuqala. Asizweni umbono kamnumzana Zenzele Ndebele olwela amalungelo oluntu exoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Kuyathengisela ukuthi isikhathi esiningi abantu bakhuluma ukuthi sifulethinto kwezombusazwe but into enzakalizwele itshengisela ukuthi akula mehluko okhona engxeke ngabe sekuwesi ngoba ngabe ukuthi umuntu ebedemonstrate ungavumelani laye ukuthi kumele demonstrate into eyenzakalayo ukuthi kumele botshwe ngamapolisa ehanjiswe ecourt into zokuthi abantu bethaye begcine besemasotheni bona ngani abengakaze kuyenzakale kakhulu ngangapha. So umbuzo wami kuzibuza ukuthi kambe embusweni kamnankagwa yisanxa abantu bedemonstrate abazaya bethaya ngama beqeda behanjiswe emasotheni. So akuniki ngathi ihope kumele ithemba lokuthi sesisukile lapho esasikhona siye endaweni engcono ngani mbe sesingani sesibuyele emuva sikhuluma labantu labobalimele ukuthi abanye baqamba amakhala but amagosa ayala ukuthi baye esibhedlela.
Lokhu ukuthula okuthiwa bebekuphazamisa uyakubona na?
If these guys did not follow umthetho welizwe there was no need ukuthi bebathathe. Into abayenzileyo i-wrong kumbe i-right iy'ndaba ze-court lezi ukuthi i-court imele i-decide ukuthi they commit an offense. Mina engikusolayo ukuthi abantu nxa bethengiselwa okulilungelo labo bethaywe beyaliswe ukuthi beye esibhedlela yiko lapho ene-problem lakho. Nxa ukuthi kade benze into abangamelanga beyenze angithi bamele bebodwe ipapolisa investigate behanjise e-court then i-court itsho-ke yona ukuthi ba-wrong kumbe ba-right.
Uthini ngomongameli Mnangagwa ukuvakatsha kwakhe lokho esiye ezinkonzweni ikakhulu khonapho kobulawayo kanye lonkosikazi wakhe ibhodabhoda ngumsebenzi wakhe nje njengomongameli kumbe ubone ngani kukhona okunye akuqophile esigabeni?
Obviously sekuyisikhathi sokuthi ukhangelele ukuthi kube le-election unyaka lowo obuyayo. So naye uyakhankasa uzama ukuthi ethole i-support uyadinga indlela zokuthi abantu angaba emgabeni esengama-interface rally. Yena probably kawathanda ama-interface rally sebona ukuthi hhayi angahamba nge-chercha uyabe sengene ngenxeba. So njengomuntu osamutha osangena well angahamba lapho afuna khona but at the end of the day kumele engakhohlwa ku-addressa izinto ezifunwa ngabantu engakhohlwa. For me I think and because yakwazi ukuthi abantu bakobulawayo bakhala kakhulu ngendaba yegugurawundi lingakazalisolve. So bemele ukuthi ngesikhathi okhuluma ngayo bekuyi-chance enhle ukuthi evelethi ngise-church ngakwazi ukuthi kwabantu bakobulawayo kule nto ezibahlupha ezinje bengicela ama-church bebakhulekele or sithole ukuthula or something like that. But each time there's an opportunity to ekhulume ngakho it doesn't matter but nxa sewufika ema-QN lemaplazini uyakhuluma ukuthi zizabakompasela. So okutshengisa ukuthi kuye into egugurawundi asento abona ngani iqakathekile. So ngibona ngani kumele bekwazi ukuthi wena abantu besindebeleni balokhu bekhumbula into ye-ground njalo nxa engayibambanga ngendlela izamluzisa amavoti ngesikhathi ukuthi ngawo uyabekezaba probably was going to be the first umuntu wezane ukuthi ewine amafiti angazange wahlukumeza muntu but indlela ayenza ngayo ezilongele ukuyavoida into eyiyo eyayitheni idlisa umgazi layo uzadliwa.
Alo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele olwela amalungelo oluntu ubexoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 ecingweni ekwabulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama lamhlanje. Live Talk sixoxa ngomnyaka ka-2018 wona esisungula ke lamhlanje. Liwubona njani lo mnyaka? Ungaba umumetheni? Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla ze-Australia zibika ukuba kube kunabantu abayisithupha engozini abafileyo ngengozini yokuwa kwendizamtshina yokuthwala abantu ukuzilibazisa bebuza idolobho bebuka idolobho leSydney ngelanga lokwandulela elomnyaka omutsha. Inkulungwane lenkulungwane zabantu beMelika ziqunge isibindi zamelana lomkando okade utshaza uvalela abantu ezindlini edolobheni leNew York ukuyamanyana labanye emhlabeni jikelele ukuyabuthana enkundleni yeTimes Square embuthanweni wokwamukela umnyaka omutsha okungumkhosi ojabulelwa ngabaningi owaqala ngomnyaka owaqala ke ngomnyaka ka-1904. Kwezempila kahle ingcwethi kwezempila kahle kanye loZulu bathi inhlelo zabe zempila kahle ezikhuluma ngokungahlawuliswa kwaba kuhlangothi ezithize kungasoze kwasebenza nxa ungekho umthetho osekela lokhu. Ukugcitshwa komsebenzi wokulungiswa komthetho we-Public Health Act ka-1924 kanye lokutholiswa kwemali kuhlangothi ezimele zisize kulokho kuyiyona indlela kuphela ezosiza ukufeza lezinhlelo zokuba bangaze bahlawuliswa abantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba abogatsha lwezempila kahle belobela iziphatha amandla kuzibhedlela zikahulumende ukuzikhumbuza ngalolu hlelo oluvumela ukwelatshwa kwabakulezi nhlangothi zontathu kungela nhlawulo. Ingcwethi kwezempila kahle zithi kuzokwenziwa kanjani lokho njengoba le mali eyabelwa uhlangothi lwezempila kahle incane kakhulu. Umgcini sihlalo wekomidi ebona ngezempila kahle edalela ephalamende uDr. Ruth Labode uthe udingwa yilolu hlangothi yikulungisisa umthetho we-Public Health Act owabekwa ngomnyaka 1924 ube lenhlangothi ezisekela lelinyathelo.
Into sezantshintsha eZimbabwe la. Ibhili kulemthetho esayifakayo njengeyokubhadala kudala kwangabhadala ezibhedlela phela. Khathesi okubhadala. And kubakhona umkhuhlane ongabhadaliyo, umkhuhlane wengqondo, umkhuhlane we-TB, abantwana abangaphansi kwe-5 okhulu abangaphansi kwe-6 omama abafananga babhadali kodwa ungahamba esibhedlela uyabhadaliswa. Awula ndlela yokuthina uyale uthina sesiyabiza uloya ngoba akula mthetho. Kukhona okuyinto okuncane okunjalo kufanele kugcibe lapho.
Okudanisayo uDr. Labode ethi lanxa le ibhili esikhona kade yalotshwa lokhu elisalindele ukuba lenziwe kube ngumthetho, uZulu eqhubeka ebhekana lenkinga kwezempilakahle. Unobhala wogatsha lwezempilakahle uDr. Gerald Gwinji uthi kunengi okuzolungisiswa yilo mthetho we-Public Health Act ungaba khona.
One of the challenges for this was around immunization, where
bhekana lobunzima lakudaba lokutholisa abantwana imithi bavikela kumakhuhlane eyehlukeneyo. Uthola ukuthi wena ufuna ukulondoloza impilakahle yomntwana kodwa umzali abesesala. Ungasebenzisa amandla akho umzali abesekusa emthethwandaba. Lo mthetho we-Health Act esiwusebenzisayo uthi nxa umntwana esegumeni lakibo lakazinkosi abanye ngokunanzelela kukaZulu ngezamalungelo akhe lokunye abakudingayo sekuguqukile kodwa inkinga yikuba ungakunanzi lokhu lomthetho we-Public Health Act.
Kodwa uZulu ethi akukho okutsha kulokho, bebona ukukhunjuzwa kwalezi ziphatha amandla zezibhedlela zikahulumende njengendlela nje yokubabamba abantu amehlo besazimhlophe ukuba isimo kwezomnotho singakuvumeli lokho. Asebeluphele laba okubalisa unkosikazi Viola Ndabambi oleminyaka engamashumi ayisikhombisa yokuzalwa upha umbono wakhe kulolu daba.
Nxa ugula ungazuza ukuthi utholakala umkhuhlane wakho nxa kungakabi khona abamanye amazwe laba abangasincedisa. Ngibona kuhle ukuthi utshele ukuthi wena ukufuza ukuthi unathe umuthi onje nxa kungakabi labasincedisayo. Thenga umuthi onalo nxa bekhona labo abaye basebekhona ukuthi basincedise, siyakwamukela ngoba baya besincedisa lathi ukuthi siyale lokho siphila. Kwesinye isikhathi izimali ziyasilela. UZulu ngithi kamukele okuyaba kukhona kuseneso isikhathi kodwa kuyaba kulungisiswa. amanye amazwe lawa IRS ukuthi eZimbabwe abantu ngapha umkhuhlano nje usukhulile njengokuncedisa ukwenza laba abalegcikwane le-HIV lathi sizancediswa.
Abakhubazekileyo ababalisa umnumzana Hilary Mlambo bathi uhlangothi lwabo lungabethwanga kule ncwadi esivunjululwe ukukhumbuza iziphathamandla kwezokuba ngobani abakunhlangothi ezimele zitholiswe usizo lapho ziye ezibhedlela zikahulumende.
Ama-leaders ase out there bafize ukuthi nxa umuntu ole-disability engabuya kibo bangabavaleli phandle. Thina abantu abale-disability sibe le-easy access njengoba singabantwana beZimbabwe.
Belikhanyelelwe ukuba libe selingenisiwe edale lephalamende umnyaka ka-2017 ungakapheli leli bhili le-public health lenziwe kube ngumthetho kusiyagqitshwa umsebenzi waleli dale lesishiyagalombili 8th Parliament, kodwa akusabanga njalo. Ekuvulweni kwesigaba sokugcina sedale lephalamende leli obengumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Robert Mugabe akazange alibethe leli bhili njengelinye lamabhili okumele lichutshiswe lidale kulesi sigaba sakugcina. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Yebo kambe zulukandaba, mthwala zomuhle sesifikile esigabeni sethu lapho esinika abalaleli ithuba lokutsho imbono yabo ngomnyaka ka-2018 abakhulunywe labo namhlanje. Sizwe ke ukuthi bathini.
Ata, wata, nata, prata, enjita, empopom, emapopoma.
Ye, mina Mr. Mlilo, ngobulawayo lapha eNkulumane.
U-Mr. Mlilo, igama lakhe elakuqala ngoba?
Mfomi Mlilo.
Okay, ungasitshela ngamafitshane ukuthi udlale njani umnyaka lo omutsha, ungene njani, bekunjani?
Akhona bekungconywana ngoba sike sathola amasentinyana ale emabhenki ama nje sowasawese kancane loba nje imali ihlupha phalaphala kodwahayi sicine sokungathi kungcono esibona ngathi kumbe mhlawumbe lo nyaka kuza kuba ngcono asazi kodwa kungathi kusendisa kancane.
Kuyini okufiselayo ngomnyaka lo ukuthi kwenzakale?
Ye, mina sisa kakhulu kwele eziphathelane lezemfundo ngapha ukuthi abantwana abagogekileyo kakhulu uma sikhangela ngemi-curriculum leyo bathiwe ngemva kakhulu ngoba yona i-curriculum ikhuthaza ukuthi abantwana babasebenzise ukuthuka kulezinsuku amakhompyutha. So izabona ukuthi ezikolo abangafundisa vele awakho, so besiphuma logatsha zama ukuthi ngikhulume logatsha lezomfundo ukuthi mhlawumbe sebancedise kutholakale amatitsha angayemisa ukufundisa abantwana kakhulu abangaboniyo, kube lamatitsha aphathekayo kulo lokho, lamatitsha akhona angaboniyo enelise ukuthi afunde bafundiswe amakhompyutha ngokwathiwa ngaphandle kuma-workshops lawa ayenzakalayo ukuthi kufundiswe amatitsha ngamakhompyutha yena bayathiwa ngaphandle.
Abakhona ababili abathathu ongafuna ukubabingelela ngelanga lenyuyelele?
Hayi, mina ngathanda nje ukubingelela abangani bami bonke abangaziyo esebenza sonke ngale ngihlala khona antiwami lomza wami umaphosa yala bangani benkalamazi.
Mina ngise-South Africa, igama lami nguNhlonthani Nkomo.
Yenkomo, ungene njani umnyaka omutsha?
Hayi, wona umnyaka siwungene kahle kakhulu, siwungene kahle kakhulu noma nje sikude khona lapha eGoli singekho emakhaya, kodwa hayi wona siwungene kahle ba.
Kuyini okukhangeleleyo umnyaka nalo siwuqala namhlanje?
Siwuqala namhlanje baba, hey, sengathi thina sihleli lapha eGoli siyafisa nje ukuthi nasekhaya ngabe kuyalunga phela, sike sihambe nathi sosebenzela khona ekhaya. Sihlalele khona ekhaya sikhangelele ukuthi lo uhulumeni omusha lo okhona sengathi ngabe uyalungisa phela izinto kumpinte kube khona umpinto laphayani khona sizokwazi ukuthi sibone ukuthi masibuyele emakhaya ngale sike sithole imisebenzi.
Bakhona yini ongafuna ukubabingelela?
Yebo baba, ngabingelela kakhulu ekhaya, mina ngizalwe eklabhusi esidibe, ngibingelela ubaba uSandaba uNandaba, umndeni wami wonke, ngikuleke ngibingelelela abantwana bami koBulawayo laphana ePhumula, ngibabingelela bonke nje nezihlobo zami zonke nje ngizibingelela kakhulu, sesiphisa ngene kahle emndaneni nomusha besiphathe kahle.
Hayi, sibongile kakhulu, ube lomnyaka omutsha omuhle.
Kubonga mina kakhulu
ngelandiphile. Mukaula jibuba itendi esimuti masula zibenchito boti dinagumana kawatabu nikati
ninani usiphathele nyathi ngisehaburoni.
Ungene njani umnyaka omutsha? Bekugidwa yini?
Ya, bebegida sibili kade ku-right. Hayi, mina bengizilalele ngoba ngishisa lapha lapho engikhona kuyatshisa kakhulu kakhulu kakhulu.
Kodwa ungathini nxa ukhangele eminye iminyaka ama-New Year? Kuyabe bekufana yini kumbe bekungconywana?
Hayi, bekungafani. Lo nyaka kade kungani kuphansi. Ngani ukuthaba kwabantu bebuyehlile. Ngabona kwenziwe ukuthi ilanga liyatshisa kakhulu.
Ungabingelela ababili abathathu?
Yebo, ngibingelela umalume e-Country Park koBulawayo, logogo ozala ubaba elupane, logogo ozala umama koBulawayo, labana wami bonke nje abase-South Africa, labakithi bonke nje abase-South Africa, ngisithi ngibafisela inhlanhla eminyakeni omutsha, labo bonke abasonta isonto ye-ZCC, ngisithi ukuthula kube labo, kubeke ngokuthandaza ilizwe lakithi njengalokhu. Ukhanya ngani izinto ziyatshintsha, ngazitshintshe sibili lambe ngiseZimbabwe, ngibonile ukuthi intengo yezinto lanxa abanye bekhala nje, but mina ngibona i-right kakhulu okudlula lapho engikhona. So ngisithi sifisela inhlanhla kakhulu elizweni lakithi ukuthi okunye lokunye kutshintshe, le misebenzi ibe khona ukwenza ukuthi sibuyele ekhaya lathi sisebenzele elizweni lakithi.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile.
Now you have some people with them idea of a good night out is to go to the pub, drink 15 pints of lager, and then vomit. Them I drink too much and then can't take it.
Nobody drink too much and then can't take it. Zimbabwe, ngoBulawayo, ngoBulawayo, ngisuke izolo, ngibuye ebhekhi namhlanje, ngibenguma holiday eZimbabwe.
Isikhuluma nje ungaphi?
Sengisegole kwamanje ngoba ngisuke izolo ngoBulawayo.
Bekunjani khona le, uyidlale njani iNew Year?
Hayi, yona iNew Year ngiyidlalela endleleni ngoba umnyaka omutsha uqhamuke ngisendleleni.
Mhm. Izifiso bani ozifisa zenzakale wona lo mnyaka?
Izifiso ikuthi kube nemali ngoba hey, ngibonile abantu bayahlupheka kakula mali emabhenki, banike ama-$20. So umuntu uyafakela umholo wakhe ebhenki kodwa ebesethola i-$20. Manje i-$20 ayisathengi lutho, into zonke zikhuphukile intengo. Izifiso zami ukuthi uhulumende nje ezame ukufaka imali emabhanga.
Bakhona yini ofuna ukubabingelela?
Ya, ngizafuna ukubingelela eNtumbane. Abanawo ami bonke lo baba uMwale bazaze eNtumbane, si ngibongile ba.
Hayi, lathi sibongile, kube lo mnyaka omuhle olithukele.
Nani basakazi bethu, ngilifisela umnyaka omuhle khona ngapha eWashington DC.
Hayi, sibongile kakhulu.
Yabo.
Yibo ke esiyenelise ukuthi sixoxe labo, sisizwa ke izifiso zabo lokunye kunjalo. Lani liyenelisa ukuthi lisithinte sixoxe ngokuthi umnyaka lo esiqale lamhlanje liwubona kanjani. Okwamanje ke isikhathi ke savume ukuba siqhubeke sisonke, ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ungene inkonzo yebandla le Family of God koBulawayo, kodwa ke kube lokutshengisela kwasekubotshwa ke abasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party abafika bona ithumi belokhu bevalelwe. Sikhuluma nje sike sapha ithuba ke abalaleli bethu be-Studio 7, njengokutsho kwami ke lani lilenelisa ukuthi lisithinte sixoxeke. Okwakathesi ke sesigqiba uhlelo lwethu silithiya ku-Studio 7 Live Talk. Igama nguChris Gande, lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.